kathesi ludaba olusuphe kakhulu kumbe daba olusuphayo kathesi kwela kithi lapha eZimbabwe ngendlela ezinange ezitshiyeneyo. Ngoba siyatshelwa ukuthi amagesi awakho, sibe sesitshelwa ukuthi uhlupho lwezamagesi okuwo ezinyezathola zamagesi angabe khona ukuthi amanzi ekaripa France. Kodwa nxa sesithola imbiko leyo ukuthi izulu likhanya bese libona lisina singathi khona libe lisina njani. Kodwa siyathola imbiko ukuthi amanzi angendlela ngayo angena kakhulu. Okokuqala khona ukubalisi kubonga ukuthi hhayi amanzi angenile. Kodwa njalo sinanzele ukuthi phela layo isizini yezulu ayikapheli. But eqinisweni yikuthi sokufanele kubonakala ukuthi njengezizwelezimbabwe kube lezinye izindlela ezenzakala ezokuncedisa ukuthi singakhali kuphela amagesi ayikhalipha ngoba ohlupheni sihlale kwathe silamabhizinisi amaningi ayihlile kuso kuma kuhle amanye ayaqhula amanye ayaqhugezela amanye azavala kuvala ingako hlupho lamagesi ukuthi akusebenzeki ibi lamabhizinisi amancane bona abantu abalamabhokisi abalamafutha bakhona abantu abangena kuma-lost anzima ngenxa yokuthi akulamagesi. So-ke esingakutsho yukuthi njengelizwe abe eZimbabwe imini sekhala ngezinto ezizamandla amagesi ababona ezinye indlela ngoba nxa indaba yamanzi ilokhu ibaliswa ukuthi ayangene kagesi kuyahluka. Kodwa thina-ke njengabantu sisahlala ecembeni ukuthi engxenye njengoba phela isizini angakapheli ezwe lingaqhubeka lisina kuncedisa abantu kodwa okagezayo abantu abancediseki sidonsa nzima.
Sikhangela udubo lwamanzi kobulawayo kungenziwa njani nxa kukhangelwa uhlelo lwe-glass block dam luhlelo olungaphutha nini?
Siyananzela ukuthi izwe linile kodwa futhi sithola imbeko evela kulaba basikhangelile ezamanzi abekulawa sithi khansile ukuthi amanzi akhanye ngena amadamu amanzi angathabisiyo ngitsho ngoba kathi sikhuluma kanje siloku sikhona apha sikulo-chedi ngokutho ukuthi amanzi aloku equnywa ukwenza indlela amanye akhona asincedisa manje khona kuyahlukumezwa ukuthi sokwenzima njengezakhamizi yamabhizinisi yama-stakeholders akubulawayo ababecasisa bathi bona indaba ye-glassblock ingathatha ama-around four years ungakhangela i-four years singathi thina engkanye isikhathi eside ngohlupho esihlawulamanzi okuthi nxa izulu lingagqokanga lisina leyi ndaba ye-four years ingaba lidami elingancesa kodwa ihlupho yokuthi thina isikhathi eside yithi so sokufanele njalo kube le minye imizamo futhi elula engenza ukuthi amanzi siwathole masinya sibili ngoba engxayeyayifoye sikhathi i-medium term kodwa bese sikhathi sihlube lezinye indlela eze-immediate ezokuthi amanzi athwale khathi esikhathesi nxa leyani iplani kuyikuthi ivunyiwe iqhubeke siya phambili but ihlupho yokuthi khathesi abantu amanzi bekulokhu nzima kulabuhle amanzi okuvula loku evala njalo kwenza amaphayipe aduke ngakhola amaphayipe lesemadala kobulawayo kodwa awunxa uvule ukuye uvale amaphayipe aduka so ngenye i-expense engena futhi ukukhansile buya futhi ifuqelezakhamizini